sibonge umavela silo Chris ngokusethulela indaba zosuku ngolimi lwesingisi lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 25 ngomabasa 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry amabhenki nabobani bani amakampani e-manufacturing akwa-anelisileyo ukuthi ayovulisa malutshwane
Umbukiso walo nyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutsha namankampani azabukisa.
United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayini izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona le. Kati izanjani
Umongameli Mgabe usephindele ekhaya evela kwelemelika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi labanye abakhokheli bamazwe omhlaba Kwezemidlalo iqembu le FC Platinum yilo eselihlezi phezulu kwengalani yemiklomelo ngemva kwemidlalo ye Premier Soccer League ngempela viki Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso walonyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutsha namankampani azabukisa akuthengisayo ngoba amanengi esevalile. Ngenxa yomnotho oqhubeka uthabalala intuthu zisathunqa kobulawayo amankampani ayinyakazela embukisweni lo osomabhizimusi bakuleli laba kwamanye amazwe belobelana izivumelwano zokuthengiselana kodwa konke lokhu sokuyinganekwane kutsho usomabhizimusi umnumzana Bulisani Ncube
uma kwesimo somnotho usizananzelela ukuthi kuze kufike lamhlanje ilokhe ikhona indawo kulabo abafuna amasendi ukuthi bayevukisa okungajwayelekanga ngoba ukuthi nxa vele sokuze fika lesi sikhathi kungasela ndawo lokho njalo uzananzelela lokuthi amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry, amabhenki, nabobani bani, amakampani e-manufacturing akwa-anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane and wonke kolokhu kungenxa yesimo somnotho esingasihle.
Wena njengosomabhizimusi Ncube ubungafuni ukuyabukisa yini kumbe ibingatholakala imali?
Isifiso sokuyabukisa besikhona. Kodwa ke imali yiyo efike yavimba ngoba uzananzelela ukuthi ungathi wena namhlanje inzuzo yangikhona iyaphuza ukubuya ngoba ubhadala imali namhla kodwa ukuthi wena inzuzo yakho iphenduke iyathatha isikhathi eside.
Umnumzana Bulisani Ncube ngusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Pepe laye ongusomabhizimusi.
Umumo welizwe uvele ka ukuvumela ukuthi sikhulume nge-trade fair ngoba into okuthiwa i-trade fair isho ukuthi yibudlelwano babantu abasebenza kumbe ngithi yibudlelwano bamabhizinisi. Ubudlelwano bamabhizinisi bugoqela lalabo abavele ngaphandle kwamanye amazwe. Kuphoka thina lapha eZimbabwe siyabe sisithi sifuna ukubukisa sibukisane esikwenzayo njengoba ama-factory sevaliwe. Sibukisane esingakuthenga njengoba ama-factory sevaliwe. Sibukisane esingakwenza ngezindlela ukuthi ayi manufacturing nesikhiwa esikwenza kwawo amafemu njengoba amafactory engasasebenzi. So akusela okokubukisa engibona kusenzakala kade seZimbabwe ukuthi umgabe labanye bakhe sabathola into abayenzayo kanye ngomnyaka njengokuthi njengoba izindlu zakhona zavele zakhiwa eze international trade Zimbabwe international trade fair ezikwabulawayo sizabe zibuya kuphela kuze kwenziwa lokho ukuthiwa lizaba. Ngoba sithi lizaba ngoba nalabo ababuyayo bavela besiza kwamanye amazwe babe bebuya kuphela ukuthi bazevakatshe eZimbabwe ngoba eZimbabwe kakulanto eyenziwa eZimbabwe e-exportwa kumbe ngithi echatshiswa isiwe kwamanye amazwe angaphetsheya kolwandle. Njalo le mali thina esokuthi sibe layo ukuthi sithenge ezinye izinto ezivela kwamanye amazwe kasilayo. Imadlana esilayo isikhathi esiningi ngethenga ukudla kuphela. Pho e-trade fair phela asonto ukuthi ungawukisa ukudla kodwa uyabukisa izinto imitshina izinto ezenziwayo izinto ezithungwayo yikho okuyabe kubukiswa yise sizathu esadalela i-trade fair.
Kodwa umgabe uthi umnotho suthuthuka amankampani amanye sephathiswe nguhulumende azimela ngezinyawo.
Uyabona ungakhula ufike eminyakeni kamgabe usugula kangumsoli umgabe ngoba umgabe segula. Ungayisi ukuthi uyagula ukuthi ulomkhuhlane kumbe njalo uloyiwe. Uvele ngokukhula kwakhe aseyikho khona usesesimeni sokugula. So nxa ekhuluma ezinye izinto simxolele ngoba zikhulunywa ngumuntu ogulayo.
Umnumzana Bednigo Pepe ngusomabhizimusi njalo lilunga letale lephalamende engoMDCT.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe usephindele ekhaya evela kwele Melika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi ese Paris Agreement on Climate Change. Umgabe ubehamba lequla eligoqela abaphathintambo bezemvelo unkosikazi Oprah Mchinguri Kashiri. Lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mumengegwi labanye. Befika egcekeni lendizamtshina eHarare, uMbengegwi utshele intathelizindaba ukuthi eliZimbabwe laqala kudala ukulandela isivumelwano lesi sona esavunyelwana ngomnyaka ophelileyo esikhuthaza ukwehliswa kwentuthu ephuma ezimoteni kanye lokusetshenziswa kwamandla elanga isola. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Themba Dlodlo yena othi lesi sivumelwano siqhakathekile kakhulu.
Akuhle nje ukuthi kusayine izinto lezi ngoba antho simele sisebenzelane lamanye amazwe. I-United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayine izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona kanti iza njani, singalima nini, siqalise ukulima nini, kuvunwe nini. Ngisho uyabona ukuthi wona lo mnyaka izulu liphuzile kubuye ngo-February. Njalo laba lilutshwana lalimivuke ezintathu lahamba. So khona kuyana kuyasihlupha ukuthi kanti sizaplana njani for next year, sizaqalisa nini ukulima, sicine nini ukulima. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sibe lolwazi, kube labantu abazafika lapha basitshele ukuthi kade kuhamba njani, lokuthi nje kuphume emaphepheni ukuthi sokumikanje.
Ya, bakhona kade besola ukuhamba kukamongameli Mugabe ukuya sayina isivumelwano lesi besithi kasiqakathekanga kungako kakhulu eZimbabwe. Ungathini wena lo?
Akuqakathekile, bebemsolela nje ukuthi mhlawumbe ngoba uhamba kakhulu, ngoba bengathuma nje abafana, bakhona ovice bakhe, bakhona umnini minister ze-agriculture and so forth. Ubengathuma abayesayina ngikhulu ukuthi bekudingeka ukuthi ahambe yena, but hhayi njengomuntu othanda ukuhamba. Uhambile, usayinile, kho kufuneka ukuthi kusayine into ezinjalo, ngoba simele sisebenzelane lamanye amazwe, kuqakatheke kakhulu.
umnumzana Themba Dlodlo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekubulawayo. Uhulumende uthi uyiqaphele imbiko ephuma emngceleni lele Mozambique lapho abahlamuki beRenamo abalwisana lohulumende walelo lizwe. Inani leziphepheli ezibalekela eZimbabwe ngalesi sizathu likhangelelwe ukuqansa lisengezelela lelo elivele likhona elenkulungwane ezedlula ezilichumi 11,000. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wesebenzi kanye lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Prisca Mfumira ekuhlanganeni kwakhe lommeli wohlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezeziphephelo eZimbabwe olwe United Nations Commission for Refugees umnumzana Robert Tibagwa ngenjongo yokubonisana phezu kwesimo seziphephelo elizweni. Umfumira utshele intatheli zindaba ukuba khona beza kuya kuleyo mingcele ukuyazibonela ukuba isimo sinjani anduba badinge indlela zokusiza beMozambique abayabe bezophephela kuleli bebalekele ingxabano phakathi kwahulumende wabo labeRenamo. Ummeli we-UNHCR kuleli umnumzana Robert Tibagwa oke wethekelela lapho kugcinwa khona iziphepheli eTongogara Camp eChipinge ngempela viki uthi kumqoka ukuba abenhlanganiso yakhe bemanyene lohulumende bakhulumisane ngokulungiselela lanxa isimo singakabi sibi kangako. Kodwa uZulu weHarare uveze ukukhathazeka ngokuthi uzoyithola ngaphi imali yokunakekela lezi ziphepheli uhulumende yena evele engenelisi ukunakekela ezivele zikhona elizweni. Omunye walezi zakhamizi umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba uthi kunje kulezinye ezivela khona eMozambique lababalekela impi kwele Democratic Republic of Congo.
Kabalayo imali kumele bakhulume iqiniso ukuthi ithina njengeZimbabwe imali kasilayo khonapha zile nkinga zethu silendlala lapha eZimbabwe silendaba zethu ezokunikiza isebenzi imali abanye abakayizuza ibonus last year khonapha sikwisithi bona bayayenelisa ukugcina abantu ababaleka eMozambique uyabanikazana.
Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukubanceda laba bantu lanxa elazo inkinga abhekane lazo kwezemali ekhala ngokuthi okunye kwakhona sekungezelelwa indlala ebhahileyo elizweni kanye lezijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo abalisa elemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imizamo kahulumende eyokubamba abafundi ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe ezikolo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda Gubo. Ibandla leMthwakazi Republic Party ngempela viki lisungule ugatsha lwalo kwele South Africa emkhosini ongenwe isizalwane zeZimbabwe ezidabuka kwele Mandebeleni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lelibandla leMRP elifuna iZimbabwe iqunywe phakathi ukuze abantu bakwele Mandebeleni labasenkabazwe bazibuse libumbe ugatsha kwele South Africa ngoba lisithi kulezi gidi zabantu ezikholelwa kulokhu elukulelayo. I-MRP isungulwe kobulawayo ngozibandlela ka-2014. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo utshela bebebuthene emkhosini wokusungulwa kogatsha lweleli bandla elokishini le-UVL eGoli ukuthi kungani bebone kule ndingeko yokuthi benabele kwele South Africa.
Yikuqhubeka bekhuthaza abantu bakithi abangu 3 million abatholakala kuleli khonapha eUville, eHillbrow, langaphi langaphi ukuthi hayi ilizwe labo likhona ekhaya libamelele ukuthi khona bayisebenza khona ngale baphile kuhle ndawonye belezihlobo zabo besekhaya.
Okhethwe ukukhokhela ugatsha lwe-MRP kwele South Africa umnumzana Mqondisi Ndebele uthi umsebenzi osemahlombe akhe ngokulandelela bonke abadabuka ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, iNorth leMidlands ukuthi bancedisane labasekhaya ekuvuseni isizwe sikamthwakazi.
Ngizakwenza ama-structures bonke ukuyabe kuhlanganisa le-MRP esebenza ekhaya ukuthi ngilimukise abantu bonke abavela eMatabeleland ukuthi yitho kufanele sizikhulule ngoba iSouth Africa akusilo lizwe lethu, kufanele silungiselele ukuthi siye ekhaya.
Esebuzwa ukuthi kambe lelinyathelo labo lokufuna ukuzibusa angeke yini lidale udlakela, umkhokheli walelibandla uMoyo uthe kabafuni impi kabafuni dlakela kodwa zonke inhloso zabo zizafezwa ngokukhulumisana ngokuthula lohulumende obusayo.
Abantu bakamthwakazi bangabantu abathanda ukuthula, yikuthola ukuthi langemva kosehlakalo seGugurawundi abazange bathande ukuphindisela. Abantu abathanda ukudlwangudlwangu siyabazi.
Loba nje iningi livumelana lalelibandla ukuthi kunengi iMatabeleland leMidlands ezijwe kukho emuva kakhulu nxa uqathanisa lezinye izabelo. Abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uMongameli Mugabe avume ukuthi lezi zabelo zizibuse yena laye abuse izabelo zamaShonaland. Mesuru Sebene Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Live talk lamhla sikhangela isimo sombukiso okuthengiselana lonyaka okweZimbabwe International Trade Fair oqala kusasa kobulawayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezi vela kwamanyamazwe ngamafithane. Kusasa izakhamizi zeMelika esigabeni ezibalisa iConnecticut, iDelaware, Maryland, Pennsylvania, leRhode Island zizavota kukhetho lwamaprimaries olokudinga ozazimela kukhetho lukamongameli phakathi kwebandla lamaRepublicans lelamaDemocrats. Inhlolisiso ethe yenziwa iveza ukuthi isinothi uDonald Trump owama-Republicans uzanqoba esigabeni zonke kuthi ngakuma-Democrats unkosikazi Hillary Clinton ulakho ukunqoba esigabeni ezintathu. Lanxa indlovu ziyizo inyamazana ezinkulu kwedlula zonke zisengozini yokutshabalala ezwekazi le-Afrika ngenxa yodubo lwabazingela ngaphandle komthetho befuna impondo zazo. Abohlelo lokulondolozwa kwendlovu kwele Kenya bathi olunye udubo osulubhekane lendlovu ngolwenyosi isinanakazana esincane esilakho ukuzidalela udubo nxa kuthe kwaba lokulwisana. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ugatsha lwezempilakahle lumanyene lenhlanganiso elungisa umuthi wokubulala imiyane solwethule umkhankaso wokuqeda umkhuhlane woqhuqho kwabesifazana abazithweleyo olubizwa ngokuthi yi-Moms Against Malaria. Kubika uNothando Spanda.
Umkhuhlane woqhuqho ubikwa uyimbangela yesihlanu yokubulaleni abesifazana abazithweleyo eZimbabwe. Lokhu umnyaka waqalayo, ugatsha lolu lubika sokubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu, i-85, phezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisithupha, abahlaselwa ngumkhuhlane lo, i-66,672. Unkosazana Anita Moyo, ongomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane phansi kogatsha lwezempila kahle, uthi kule ndawo ezazingavamanga ukuba lomkhuhlane woqhuqho ezinjengeGwanda lazo eseziqalile.
I-RS sithiwa into residual spraying and yenziwa endaweni thiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Mna ngaspray iGwanda, so indawo engizaziyo sekuvuma eKezi along i-border post. Inceda ngokuthi khona ngiwaspraya endlini, yabulala i-mosquito ingahlala emdulini. So abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyaprevent imalaria i-RS yangkhona.
Umongikazi unkosikazi Thathenda Maphosa uthi lanxa umkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke.
Njalo lathi simeke shota amanzi singawayekeli ihlele emagabheni lani lani, ngoba lakho yizindawo lapho imosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le malaria. So zonke zona izinto ke sokumele siziqaphele. Utshani lakho simeke shota siyabasuluku sikuquma uhlale kuklini nje endlini lasemagumeni lapho esifezi khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eric Damasane uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphathisa izizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, hathi ukutshona ecela.
Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempilakahle. Kuza silimaza lokho njengelizwe ngoba ungananzelela i-population yethu iyakhula njengeZimbabwe, into yomele sinanzele naleyo. So nxa singa-investi ikakhulu sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa. Sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva.
Lanxa ugatsha lolu lusebenza gadalala ukwehlisa inani labesifazana elibhubha ekubeletheni, lo nyaka usubulele omama abangamashumi ayisikhombisa. Umongikazi kwesinye sezibhedlela zemangweni weMathabeleland South unkosikazi Sifelipilo Masange uthi esigabeni sakhe sebehlisile inani labesifazana elibelethela emakhaya livela kuphose i-14 ekhulwini, i-13.9% ngo-2012 kusiya ngaphansi kwesikhombisa ekhulwini, i-6.7% nyakenye. Udubo oluseleyo uthi ngolwamantombazana azithwala isisemancane ayiwo abasengozini yomkhuhlane woqhuqho kanye lezinye ingozi ekubeletheni, njalo afelwe zinsane ngoba engazi ukuthi aziphathe njani.
Ingozi ikhona ngoba abantwana, umntwana lowo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi, so ngabantwana ababili anti. Yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lowo.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu kwabesifazana abazithweleyo ngoba ngesikhathi lesi amasosha omzimba abamalutshwane, njalo kunzima ukubamba umkhuhlane ngesikhathi. Umnumzana Thabani Zikhali, umongi ofundisa labo abafundela ukubelethisa, uthi okumqoka ukuthi omama bakhuthazwe ukuyahlolwa njalo nje lapho bezithwele ukuze lapho bethe bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho kumbe baba lolunye uhlupho luphangele ubonakale.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngkhaya, kumbe ubani lobani babelethele ekhaya kuzange kube lohlupho laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu sibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Umkhuhlane woqhuqho ulakho njalo ukubangela ukuthi ozithweleyo aswele, abelethe isikhathi singakafiki, afelwe lusane ekubeletheni, usane lungakhuli ngendlela esiswini, kumbe yena abe lokusilela kwegazi emzimbeni. Lo mkhankaso we-Moms Against Malaria uza lapho ilizwe linaza i-World Malaria Day lamhla, okukhangelelwe ukuthi inhlanganiso le elungisa umuthi wemiyane i-Motane inikeze abesifazana abazithweleyo imithi le, ama-mosquito nets ale mithi, kanye lemfundiso ngengozi yomkhuhlane woqhuqho emakliniki achiyeneyo elizweni lonke jikelele. indikimba yenhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele. I-World Health Organization yokunaza ilanga loqhuqho lamhla ithi end malaria for good. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njashi.
Iqembu le-FC Platinum yilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu yesidlalwe lonyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League, okutsho ukuba yilo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo eyithoba munemunye. Ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum linqobe le-Chapungu nge-1 kanya, kodwa limpumela ichiya beqembu le-Chapungu belensolo ngoba iqembu le-FC Platinum lihlohle umbekwa umdlalo susiya komlindo uyagcina. Ngemva kweqembu le-FC Platinum kulamaqembu amathathu ale miklomelo eyisikhombisa, njalo lawa ngabalisa ele-Cape United, ele-Chicken Inn kanye lele-Triangle. Iqembu le-Islanders lihlezi kwindawo yesihlanu lile miklomelo eyisithupha, ngemva kwalokhu leqembu le-Haumine lile miklomelo emihlanu. Iqembu le-Islanders litshayele Cholocho nge-2-1, njalo umgadli osakhulayo weqembu le-Bosso u-Prince Dube onguye ohlohle igoli lesibili uthi ukuhlohla kumsuse umthwalo omkhulu emahlombe akhe.
Igoli engihlohlile namhla yanceda ukuthi ngigaine i-confidence emagemini anjengalawa. Amagemu adlulileyo yade kule pressure ngenxa yokuthi ngivela kuma-junior side, so i-pressure ibiningi vele ngenxa ye-first time. But like this, I think he's even boosted the one new confidence. I'm saying, go on, he's sitting again. Not the pressure.
Kunda, yes, combis, I will let Kambulenge the Platinum Lona Lilling and Mikromelo Lele PC Caripa Lele Dynamos. I Kambula Rare City says, Winda, we chum, Lille Mikromelo Emita too. Or will in an Lilling and a Lilla Macambabalis, I let Cholocho, Ele Chapungu and Lele Wange. Kunda, we chum, Milane, will let Kambula Bulao City, Ele Mikromelo Emibili. Kuthi ngaphansi kwalo kuleqembu le-Border Strikers kanye le-Mutare City wona angakabi ngitsho lowodwa umhlomelo. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni we-rugby liqhuba nzima kumncintiswano wezwe zomhlaba o-World Rugby Under 20 Trophy oqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Abafana beZimbabwe banqotshwe nge-50-22 liqembu le-Uruguay emdlalweni wabo wesibili kulo mncintiswano ngomgqibelo, ikanti emdlalweni wabo wakuqala banqotshwe 54-24 liqembu le-Samoa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A, njalo lizadlala leqembu le-Fiji emdlalweni walo wezibaya wokugcina ngolwesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Zinja ziyamluma egqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kwaneleke mntwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilanje.